Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 13 mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC iyahlangana ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni.
Abanye abantu bazabona ngathi uyehluleka ngenzini, kodwa iningi labona abatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likachamisa yedwa.
Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathi ntambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kanye ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe agriculture.
Sile ngxoxo lowasebenza kwinkampani yeDunlop umnumzana Beke Ngoma osephila ngokuzisebenza.
Hayi, simo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lokuhambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor.
Zonke lezi ndaba lezinye lize zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ibikwa ibihlangene eHarare ngemizamo yokulungisisa ingxaki ezisebandleni. Lanxa singenelisanga ukuzwa ukuthi kuphumeni emhlanganweni lo, abazi ngokwenzakalayo kuleli bandla bathi indaba yokuxotshwa kwamalunga edalela ePhalamende, Senate kunye lawe Kansili ngumnumzana Sengezo Chabangu bekuludaba olusemqoka. Sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana ukuze sizo ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe lo mnumzana Mthandeko Zintimkandla olilunga lebandla le-CCC kodwa njalo ehlaziya ezombusazwe ezimele.
Ngombono wami, nxa isimo sesinje sesisedlula ingabe yipi inhlanganiso eyabe izimele yodwa, ingaba libandla lezombusazwe, ngaba zinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zezifundi lezisebenzi lamagqwetha lalaba abamela amalungelo abantu, nxa lizimele lodwa lelo bandla leyo nhlanganiso, ngibona ngathi kulutshwana okungaphuma. Umbono wami uthi nxa isimo sesinje sekufuneka ukusebenzelana ndawonye kwabantu bonke abeZimbabwe. Ngobana ukukhangelela inhlanganiso eyodwa ukuthi ingakubamba ikwenelise lokhu angiboni. Kufuneka uZulu wonke, isizwe sonke sihlanganise amakhanda ngenye indlela. Ngathi mina kufuneka ngathi i-Great Convention, be great indaba eza bizwa ihlanganise bonke labo abantu abayizizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi babone ukuthi bangaphuma lacebo bani. Ngoba nxa abantu besukuma besima ngezinyawo akula hulumende ongabehlula, ngoba labo abanye phakathi khona ngale uhulumende lakulo ibandla elibusayo ngeqiniso abakuthakazaleli khonoko okwenzakalayo. Ngokubana isizwe simila kula nqubela phambili akula ntuthuko akulani, okukhona zingxabano zokusa kwamalanga. Ngakho mbone ngathi kufuneka ke umhlangano ozagoqela bonke abantu baphumele izinqumo lezisombululo kungakachitheki igazi, ngoba kungaqhubeka kunje igazi lizachitheka.
Bakhona asebesola umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa besithi unguntando kayiphikiswa njalo uyehluleka ukuthi akhokhele.
kuvele kunjalo nxa unguwe obukhanya uphuma phambili kwabaningi abantu bekhangelele kuwe lenhlanganiso yakho ukuthi nguwe ongabenzela ngcono abantu basuke bagajelwe imizwa yabo bangahluzisisi le ndaba ukuthi uhamba kanjani yebo kambe nxa umnumzana Chamisa engumkhokheli webandla elikhulu elingange-CCC abanye abantu bazabona engathi uyehluleka ngenzini kodwa iningi labona ababatsho njalo yiba behluleka kakhulu ngoba ilizwe lelasilo likaChamisa yedwa bona benzani endaweni zabo abantu bahlukunyezwa ukusa kwamalanga endaweni lababahlezi khona lo Chamisa lowo engekho manje bathi uChamisa enzeni nxa bona bengamxhasi kabamtshele ngiyamazi mina ngumuntu engathi nxa umsondelela lingakhulumisana limbonise lapho kungathi kuceka khona kodwa eqinisweni ukuthi yona leyo into okhangelela umuntu oyedwa ukuthi nguye ongakhulula abantu kayilunganga abantu kumele bazilungise bona bodwa baziqoqe endaweni zabo balungise udubo labo kuqala laba abahlezi khona uyafica umuntu lapha ngaphansi ugijima ukhomba umuntu khonale eHarare yena wenzeni yebo bathi unguntando kayiphikiswa abanye ngoba vele ungaza kube ngumkhokheli uswela abakufaka amabala engwe lanxa kwesinye isikhathi kuyabe kuswelakala ukuthi enze ngaleyo ndlela ngoba phela abantu kwesinye isikhathi nxa ungabakhalimelanga ungenzanga ngenye indlela ungabalesandla esithize bayayekethisa nanku khathesi abantu baphakathi kwengxaki ingxaki zona zonke lezi ezikhona kaziqondani lo Nelson Chamisa yedwa ziqondana lathi sonke
Alo ke ngumnomzana Thandeko Zintimkandla ilunga lebandla lesi-CCC kodwa lapha ubekhuluma ezimele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda Abanye baqhubeka besola isicoco esaphiwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube okuthiwa nguye umphathintambo wezwekazi le-Afrika olenhlelo ezithuthukisa ilizwe. Uncube uphiwe lesi sicoco esithiwa Best African Finance Minister of the Year yinhlanganiso ethiwa Reputation Poll International embuthanweni owenzelwe kwele-Bhilitane. Iningi lisole lesi sicoco lisithi kuyadanisa ukwenziwe yinhlanganiso le ngoba uncube kenza imsebenzi omangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera.
Manene siqale sithi amhlophe sibili kuba buncube ngokuthola isicoco lesi. Ngokubona kwami okuzamakalisa abantu abaningi ukuthi i-economy yeZimbabwe ungayikhangela ayisiyo i-economy esingathi iyahamba ngendlela esikhangelele ngayo. Njalo uzabona ukuthi engxenye abantu nxa sikhangela thina siyabona ukuthi kulento eziningi ezikhona ezihluphayo lapha kuyi-economy. So singazi ukuthi labo abanika ama-awards kumbe izicoco lezi bekhangelana.
Manje ngokubona kwakho isicoco lesi asiphiweyo asifanelanga na ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abanye abaphathi intambo bezemali asebeke basebenza bengatholi izicoco ezifanayo. Ungathini wena ngalokho?
Ungakhumbula uza nanzelela ukuthi ubaba uGideon Gono uke wathola isicoco esinjengalesi ngabo 2007-2008 uba ngo-Best Reserve Bank Governor njani njani. So uzabona ukuthi izicoco lezi akazi ukuthi zitsho lutho yini kumbe baye bekhangelani ukuthi babuye lesicoco lezi ngoba uzabona ukuthi ikakhulu nxa sikhangela lapha eZimbabwe nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uhamba njalo kule mbuzo eminingi kakhulu okumele siyiphendule okuthi aloba angumuntu weZimbabwe abenike i-award leyo bekuzaba nzima ukuthi anike umphathi intambo wezemali. Kodwa uzakhumbula futhi ukuthi upresident uke wanginika izicoco zakhe ekhangela ikhabhinethi yakhe kani ikanga ubaba uNcube unike ubaba uMasuka owe-agriculture.
Umnimzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Silengqoqo lomnumzana Beke Ngoma owayisebenza kunkampani eyayilungisa amathaya ezimota eDunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa ephendukalayo elizweni. UNgoma uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe okunengi.
Isimo somnotho siyabheda kakhulu, siyabheda. Akula lutho lohamba, abantu they are just on the streets. Akula ma jobs, i-service delivery is so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbesi kobulawayo. I-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sekubo 5 Avenue ngale. Sokugcwele kakhulu ama-street vendors labo 6 Avenue. Bawo parethela phakathi kwemigwaqo vele is now in ISO. No longer the city that we grew up. Siyi babazwa ngokuba smarti wa ubunzima sibizwa.
Yes, singathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing brokering between Zim and South Africa. I quit my job. The official job I was doing it says that for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngiziphandela yiye, particularly doing South African markets, supplying abantu whatever they need in South Africa.
Ubanikana abantu ubathengiselayo?
Ngibaphayi ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibathatha nje i-transport. If he transport you with his interest, particularly in the industry, land, general, I'm a chance and pick it is in the wrong thing. I don't know if you're going to have a little pick you for
I would tell the students again, so would you tell a local? You will tell.
Mina, basically, Ninata, ten years, like a customer here shooting you for a local, a job pick, you will a company. Let's say umbe mining equipment engathengele company lana then senikeza imali yakhe ngimthengele ngimthathe transport sengimdelivele basically ngabantu abayenza njalo we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini Ngoma khonoko?
Njoba nje vele ikungaba lolutho like abantu ogayela khona into ongani yikho okuncedayo. Wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokuthi ungaba lelucky maybe ube ne 1 or 2 ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise hayi kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kade sayi sokuyikusokola lapho because wonke umuntu sesiyakhona lapho qualified or non-qualified personnel sebe ngodriver sebesenza zona lezi zinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi amadola kumbe ngezimbabwe dola?
Irandi le-US dollar kuphela ngerethi eyabikhona. Hayi izimbabwe dola vele hayi ngathi liya-exista nje on paper. But otherwise, hayi nxa uvele u-cross-border trading alikuncedisi kangako.
Alo ke ngumnumzana Beke Ngoma ohlala edolobheni lakobulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni kaStudio 7 umsakazo ongathatha ihlangothi ye hayi sibazwile abantu bezane ukuthi kuthiwa sebewinile izihlalo se-iparliament lana sokungeyabo sebezigiqela nje sebezitshajile kuyimithetho kwabo kubolileyo kongenzeka sebephonga ukubhasisa hayi kodwa kuzabaphelela mina iminyaka kuzabaphelela usmith laye akula muntu wayekwazi ukuthi amakhiwa azafa aphuma embusweni but kwafika isikhathi ukuthi njani aphume labo bantu bezane PF kuzafika isikhathi ukuthi njani bephume engakusho lapha nokuthi abantu bezemave kumele bephaka baphakame laphandu ngoba iZANU PF ngevote ivila isozo iphume embusweni kaba phakame bezilwele abantu bezimbabwe njengalokho kwayezwa ngabantu ngabantu bakudala besilwa lesikhathi samakhiwa besilwa baphakama bazilwela bathi incindi ezolwele lesilinzwa amakhiwa sokwanele baphakama bazilula abantu so lati sizizalo zezimbabwe kasibambaneni njani sithi izikhulu yokuncinda ezolwele iZANU PF lolu siyabonga
ebasakazi basitiphe 7 sanibona angihlala edabeni ngachitha isikhathi ye kuTWC indaba yamakhodi ikhohlwa nini ngayo ikhodi yaseZimbabwe vele angeke liyiwine since isikwazi ukuthi amakhodi aseZimbabwe akhokhelwa iZANU PF yonke into lapha neZimbabwe ikhokhela iZANU PF amapolisa amasosha amakhodi konke iZANU PF kusezandleni zeZANU PF so vele yonke into eagainst iZANU PF angeke lize liyiwine ekhodi so khohlwa nini ngamakhodi osokusele nje ukuthi yenza nini ukuthi eParliamente nakhona sokwehlule ngoba iZANU PF so siyayithola vele 2/3 majority kushota abantu abangu 3 ukuthi ithole 2/3 majority so asikho isidingo sokuthi kuhlale eParliamente ngoba vele kutabo fala ukuthi eParliamente nje iziphambasa kwalandeliza yenza iZANU PF izabizezela umathanda so sokusele ukuthi iphuma nini eParliamente ikhohlwe ngeParliamente iZANU PF liyeke irun it way irana ngakhona li-strategize libone ukuthi kungenziwa njani for ukuthi ilizwe liye phambili ngoba siyakwazi ukuthi vele lo mbuso lo awuyindawo lokho siyakwazi ukuthi awuyindawo kusala yibona bodwa bazojikela nabo nabo bodwa khona lapha naphakathi ngoba abaye akuyindawo vele esicike kugcineni siyakwazi ukuthi i 5 years angeke iziphele kwabona bodwa bengajikela na so yekelani bazibuyele bodwa phakathi lingabe involved kiwo libachiye beyekele bayekele beyenza into yabo beyiphambili njengoba vele bayiqalile bayekele beyiqedelele kodwa okusalayo i 5 years ayipheli bengalwanga bona bodwa yabona
njani that food was very and for all the good shape waphila kodwa kwanza siphilile yedwa abantu abahle siphilile hayi lokho asifundise ngomnaka kwa next time akuvotwa lapha sivotele nabantu bakithi kumathebeli ke ndasekele indaba abantu yiyo nto into ezasifaka endleleni yokukhanya uma singashiyana lala abantu sivotela abantu bakithi sizenzele okwethu ngoba uma sivotela la abantu abantu bevotela abantu bempumalanga la bathatha imali bayisa khona noma inantho ihulumile okuze nowakhona lowo mkhokelwa mhlawumbe uthule into kanakekwa noma ukhona noma akekwa kwazakali sokhuluma abantu nje yena uthule into edume ebusedlele nemali wamnika imali ngiyazi kukhona nje abazamsola manti mebusenika imali abantu bakithi vele bathanda ukukhulumela eceleni ngokukhuluma omakhona bathanda kakhulu hayi abahlukana nezinto asifakele umuntu wesindebeleni wakithi manje yonke indawo ukhansela yonke into private sikhethe umuntu wakithi
lenjani mahlaba ezulu lo studio 7 ya hayi ndilami engendeda wami umbono la hayi ekhaya laphana utshintsho olunzima zoelibe khona lapha ngoba abantu kadesebeconcentrate kujabanga abaconcentrate ekuthini ama-elections atshontshwa baconcentrate kujabanga so into ekhona laphana kuphela yokuthi abantu bangena endleleni kuphela batshengisele ukuthi hayi lokho okunye asikufuni kuphela ngaphandle kwalokho akula enye into engenzakala kuyahlala kunjalo eke sikhala kuphela
ye amavuko omsakazi ngiyavuka la nami ngemphosa amabili amathathu nje lwezethu zingabalwa zilahle eceleni ye hayi okwenzakala eZimbabwe akusafuni umkhuleko akusafuni maphepha akusafuni xa akusafuni x akusafuni ikhothi lokho bese ufuna uplan b kunini kwavotwa hambe shala kuthi abantu abanjani angasifundanga sho basangafundanga sihle ukucabanga nje into elula ngento esimple nje khumbe sonke kwenziweni abantu beZimbabwe sezithutha shame hayi so bese sifuna ukuthi 2020 2021 into zinje sokuyaphi nokuba the same thing futhi hayi akufana nokuphele lokho manje
Studio 7 njani basakazi labalaleli ye indaba kaChabangu leyi ke utsho ukuthi bangangeli ukuyikhangelisisa kuhle isazobhidliza iTCCC izayiqeda nya ngoba lo umuntu ozibiza ke ngosengezo Chabangu amahunga abevele sithi ukuthi umntaka mnangagwa owasebenzisa isibongo sikanina ye hayi usazobhidliza ngoba lapho usebenzela uyise siyabona
Studio 7 njani hayi okungapheli yokuyahlola okwakithi thokuhambe kakhulu kodwa-ke kuzaphela ngabona iZANU PF ithathe ilizwe silenza iplasi layo amakhothi asevule ubusuku yayikhothi eZimbabwe isivule ubusuku kukhethwa amacala bazenzela nje sebezenzela umathanda kodwa-ke hayi sokuzalunga abadala bathi okungapheli okuyahlola ayekho uyaphapha yangahlali lapho okuyaqhuma khona le ntambo abayibambileyo bazovaleka belithiyelo liyanelisa yabonga ngoma singakobulawa iphumula emadokini
Studio 7 linjani hayi kancenga baba hayi sokuyazi somandla ngathi eZimbabwe ngale cancer lezana bathi bawenile ayisono lesi ikuthi la mabalection evele evela nga ngathi when look at him uyiwani yabone kubani shame ngezano bantu shame hayi kunzima lo
studio 7 livuka njani ngofela iqiniswa lo khulumayo uyabona into enziwa izana le into enziwa izana noChabangwe ifana ne rap ayihlukananga ne rap qathu ifana nayo i rap exactly into enziwa ukuthi bayebusa abantu ngenkani abantu bengabafuni kufana nokuthi uyilala nomfazi ngenkano umfazi engakufuni ngempela le nto ezanu ayiseyiba rapile abantu bezimbabwe ibaqedile nge rap angazi ukuthi bona abantu bakhona abanawo unembeza abanakho ukuzibuza ukuthi kodwa abantu sabaphatha ngale ndlela bengasifuni uhlale impela orulale nomfazi impela engakufuni lo mfazi wena ngoba unamandla ukuthi ungalala naye umbambe ngamandla uzulale naye kodwa engakufuni wena oyindoda uyabe unganambeza uyabe ungazizwa kanjani ukuthi lana into engiyenzayo irongo le into engiyenza phezulu kwalo muntu irongo ngoba uyamrepa hayi bantu bezanu angazi noma uNkulunkulu ukuphekela iqhawukele ngoba le into liyenza ebantwini ibuhlungu abantwana bezimbabwe bagcwele umhlaba wonke abantwana bezimbabwe bahamba amazwe wonke bebalekela nina abantu bezanu ngapho nibhizi niyarepha ngapha nibhizi liyabulala ngapha nibhizi niyezani kodwa abantwana bezimbabwe behlupheka kangaka kuwukuthi kudla nina manje senibize amachina agcwala lapho nabo ngamanye ama-rapist nyawo futhi azorepha abantu basezimbabwe phela yiloku okwenziwa ngamachina akuhlukananga nalo okwenziwa yini bantu bezanu ukusebenzisa abantu bengabaholeli ukusebenzisa imanje kugcwala iy'ntuli lapho
salibonani basakazi be-studio 7 elibingelela labalalela siyabonga laphana umfowethu umantsheza yena ukhuluma iqiniso nxa ibe kuyazwakala ukuthi yena vele kasomuntu olomhawu soze uthole egcwekana lo chamisa abanye abeza bethu uchamisa kwakumele ukuthi ngesikhathi ebona ukuthi kuyenzakala ku-MDC ku-CCC angakuvumeli izanu PF yakwenza thina sichithele i-MDC isile constitution eyaziwa ngumthetho but bavuma ngenxa yokuthi yona yabe ivele ifuna 230 khangelanini la manje ikhothi ngazithi no ibhalele uspeaker incwadi no manini ukurecorda indaba lezi eziphele ekhothi kodwa uspeaker uyarejecta into evele ekhothi abesebarecorda futhi libone futhi lakathesi futhi ikhothi teyitonisa yathi bona abarecorda nguChabangwe abavunyeli ukucontest ama-council angene njani ngoba arecorda nguChabangwe kumele libe le mbuzo khona lapho lekele uhlala ligceke uChamisa likhuluma imbono eright izanu PF vele yehlula sibulawe lizihlobo thina kuyini esakwenzayo kuyini elikhangelela ukuthi uChamisa akwenze okwehlula thina amaNdebele ilokho eshaya sithi hey leadership iweek linalenzani lanamhla sikho late phakamelani izanu PF yabulala izihlobo zethu ayizayibulala izinja ayibulala abantu lekele uChana ligceke uChamisa iZimbabwe sifuna amaZimbabwe ibamba lesukume ephakame elwe that's why thina sifuna ama MPs ephume wonke eParliament asale uChabangwe ezani ngoba lapha kuliwa lama MPs ngoba nxa kungumthetho kungamelanga amakhansile engene sokuliwa lama MPs kayisali izani izibonela yona ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe izanu PF iyodwa eParliament ngoba singabe silokho esichaza yabe lokho iqhubeka isenza ukuthi le mathe sipaspo phela uMP wethu emavuku ukuthi wadla uScott sokulicala sokumela ayibhikele ukuthi wadlelana uScott sokona apho lifuna thina senzeni ama quarter captured uChabangwe usebenzisa iconstitution yeMDC kuCCC la kubona ngapi ngokuthi umuntu weCCC uyathatha iconstitution yeCCC ayisebenza kuzani umsebenzi lokho elisola kuphela sukuma nandi yenze spontaneously ngenzani
Siyabonga abalaleli bethu. Okwamanje abalandeli bezomculo baqhubeka besehlisa izimathonsi kulandela ukubhubha komhlabeleli uZahara obeliminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lanhlanu. Ngesizwe okunenge ngalolu daba kuEzra Chisa Sibanda.
Zahara abamazi abalele ukuthi uzelwe ngubulelwa mkutukana ezelwa khona ngale East London obusokuthiwa yigqibeha kwamanje le ubo Port Elizabeth eSouth Africa le intombazana ke besile 36 years yokuzalwa njalo ngiyiqale ukucula ngo-2011 intombazana ekhule izama ukucula kodwa zefile yazi yabonwa ke ngu-DJ uSibulo ndalondoda uthwa nginciza abe TS Records abaye babamthathaye bazibaye khona ePort Elizabeth bezile eminyaka e24 eloke zama ungakhangana lengoma yakho lokho ngizama ucula kodwa usehlula wase siya icindezela ke idlade lakhe leli alibizothi loliwe eladuma into ongazange ibonakale ngalalela nje iculo lakhe liyatsho likhuluma la ngembali yakhe yikho labaqale khona kwezomculo ke ungakhohlwa ukuthi bese ama album amahlala loliwe uphendula iyahlupa kakhulu leyazi phendula phendula ukhanti girl ye ingoma ehlupa kakhulu lomgodi uthi ke wasesitshiya ke kade sesirekodi album ethi Nqaba Yami arekodi umnyaka 2021 uzara ebecula umculo esingathi international umculo esingathi afro soul afro pop abafunayo ukuthi bawazi ebengumuntu olokwakha kwenza engalandela into abanye baculane njalo ke umculo wakhe ubuthazelelwa ngabantu abaningi njalo umazi ukuthi ebehlala efika esiyacula eZimbabwe esiyacula eBrithani esiyacula kubo Australia ecula yonke indawo amanye amazwe eAfrika njengabo Zambia umculo wakhe ubuthakazelwa ngabantu ke abadala labatsha nakathi esiyathakazelwa ngabadala labatsha emchatweni imculo wakhe ke njalo akhathaza ialbum yakhe le nithoyo ungakhangela ukuthi ithengise okunganana lokungizilo ama double platinum uto pendula bachake ama triple platinum ingoma ke ayecula ngokwenzakala emphakathini ecula esithi okwaziwa kumbokwenziwa nguZulu wayengacula nje ingoma ukuthini kodwa ke kwakulomlayezo omkhulu njalo ingoma zakhe ezinye zingizothando kwakhona ingoma yedlulu ayichake lo George Mnetzi liyana ingoma yaziyo ke iyakhathaza kakhulu ke ingoma ke abaningi abantu bayithakazela kakhulu ihluphile ke lengoma bengirongo zikhona ingoma ihluphile kakhulu yiko ke ukuthi silahlekelwe kakhulu ke ahluphile kakhulu kodwa yahlupha kakhulu engikwazi ukuthi yakhathaza yeleke ethu uloliwe lale uphendula yacula yahlupha kakhulu ebengumuntu unqaye siyacindezela oqala ahlale phansi ahlaziye hayi bengavuma ukuhlala ke ngocindezela ngakhangela uqase ngo-2011 kodwa uzowashona ngo-2023 elama albums amahlanu kuphela abaye benze indlela ade ngonyaka ngonyaka kodwa kuzakala ebengakwenzi lokhu ingoma kakhulu iyakhathazayo engingayitsho ke yilanet incwadi encane lapha hlabelele uGeorge Mnetzi khona le ngoma ikhathazile lapha le ngoma oleshone khona la yena le uloli ngokwayo lo phendula phendula ngabantu abathande kakhulu ke silahlekelwe Africa yonke ilahlekelwe badabukile abantu badabukile abalandeli bakhe badabukile abantu abathanda ezomculo ke emhlabeni nonke jikelele Chris Can you make me?
ulala ngokuthula Ntombendala Zahara. Hayi, isihlelo lwethu lufike ke emaphethelweni ngodaba luka Zahara. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gandela.